Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela in studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 17 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhe ku level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo.
Kodwa abanye bathi uhulumende usebenzisa imigoqo ye lockdown ukuvimba abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase.
Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi lalo babe besithi bayizile i lockdown.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheke kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa. UMthwangwa uthe bathethe lelinyathelo ngenjongo yokukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ukuze kuvinjwe kumemetheka kwegciwane leli ngamandla okwesine kumbe i-fourth wave ngesilungu. UMthwangwa ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ngobunengi. Umqondisi wenhlanganiso eqhuba inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus, iZimbabwe Christian Alliance, umnumzana uSeni Sibanda, uthi kulungile ukwenziwe nguhulumende.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhe ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo ngalesi sikhathi siku-level 2, njalo kutshengisela ukuthi lokhu kusadingakala ukuthi sivimbezele lo mkhuhlane, ngoba ngokukhulunywa kwengcwethi lalaba abakwaziyo bathi khona singangena ku-fourth wave, esine i-wave, kungagcina kusiba njalo lo monakalo omkhulu kakhulu nxa uhulumente engasoze sithi agcine nalowo level 2 ukwenzela ukuthi kungamemethekile umkhuhlane.
Yebo, umkhuhlane ukhanya wehlile kulezi nsuku ngoba balutshwana abatholakala belawo kumbe ababulawa yiwo suku ngosuku. Kodwa ezikolo lapha siyabona ukuthi ibanjwa mihla ngemihla abafundi belomkhuhlane lo. Njengenhlanganiso ephatheke kumsebenzi wokuvikela lomkhuhlane nxa libhoda ngezikolo, lingathi bavikelekile yini abantwana?
Izikolo eziningi abantwana abala ama-PPEs okokuzivikela, njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi ikakhulu bona abantwana bezikolo bezikolweni ezehlukeneyo bakhohlwa ngokuthi lomkhuhlane lokhu khona. Ngakho-ke ngenxa yakhonokho uzananzelela ukuthi uyamemetheka kakhulu yibo. Ngakho kuyadingakala ukuthi kukhankaswe ezikolo, njalo laba asebebakhulu asebedlule over 18 bona kumele bakhuthaze ukuthi bezama ukuhlatshwa labo.
Uhulumende uthi liyanda inani labantu abahlatshwayo kulezi nsuku, kodwa nxa sikhangela amanani ilalokhu akuloyisayo uhulumende ngamanani amancane kakhulu. Kuhlatshwa abantu abakubo 10,000, 15,000 ngosuku, kwesinye isikhathi kuhlatshwa abalutshana kakhulu. Kodwa uhulumende ulokhe esithi ukhangelela ukuba esehlabe abantu abangu 10 million ngompalakazi kambe ngamanani esingawajabulela yini njengelizwe amanani abantu abahlatshwayo kulesi nsuku
ambona ngani kuqhakathekile ikho thina njengamabandla besikhulumele Ministry of Health ukuthi sifuna ukwenza umkhankaso emabandleni engxenye esikwanisa ukudinga over 1 million abantu abangavaccinate umkhankaso esifuna ukulontsha kusiza nje amaviko nalawa sizawulontsha sihlanganela labantu beMinistry of Health labakhokheli bamabandla ukuze kungenwe emabandleni senze lo mkhankaso lasebulenjini kuma youth asemachurch leli nani esilalo kathe silutshwana kakhulu ngasikhangela ukuthi sifuna ukufika ku 10 million ikho kuzadingakala ukuthi kukhankaswe kakhulu ukuze sithi siyafika ngale kubo January kubo February ayi inani lethu selikhule selibe likhulu
umnumzana uSini Sibanda ngwenhlanganiso yiZimbabwe Christian Alliance kusenjalo unkosikazi Mthwangwa wazise ukuthi idale le cabinet livumelane ukuthi kusiyafika umnyaka ka 2025 uhulumende ulohlelo lokwakha izikolo eziyinkulungwane ezintathu 3000 kusenjalo amanani awethulwa lugatsha lwezempila kahle aphansi kakhulu okokuthi ezinye ingcwethi kwezempila kahle zithi ukuqhubeka ilizwe elisebenzisa imigoqo ye-lockdown akuhambelani lamanani la izolo ugatsha lwezempila kahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amathathu lane 34 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kunyanga isanda kwedlula bekubhubha abantu abafika phose ikhulu 100 ngalanga linye. Okunye okwenza abantu basole ukuqhubeka kwemigoqo leyo ukuthi abebandla elibusayo bayenza imibuthano kungelani lemigoqo le. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi yecubungula ezombusazwe
kunosizi ukubana iCovid isiabhyuzwa isisetshenziswa kakhulu ukuncindezela abanye abafuna ukwenza inhlelo zabo ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi laloba bebesithi baizile ilockdown uma ukhangelile inamba labantu inamba yabantu ehambe yahlangabeza ubaba lo evela ngaphandle kwelizwe ube lama-1000 amaningi ukuthi uyabona ukuthi inamba bona bathi abantu behlangane ngayo uma kusenziwa amaphathi e-TVT i-COVID kayinakwa kodwa abanye bengayenza anything bahlukunyezwa so yindlela yokuzimbela abanye abantu ukuthi bengenzi anything indlela yokuvimbela ezinye izinhlanganiso ukuthi zingenzi anything so bese kusetshenziswa into ye-COVID.
Uhulumende uthi amanani abantu abahlaselwe yi-COVID-19 ezikolo asedlile njalo abakho labo abagula kakhulu abaku-ICU singathi kodwa uhlelo lolu uluphethe kuhle yini
eZimbabwe akulanto okuzafa kwathiwa iphethwe kuhle ngaphandle yibona laba abantu akukho esingathi kuphethwe kuhle abantu lapha eZimbabwe baphila ngentando kamlimi ungabakuza ukuthi kuyini abakwenzileyo kuyini abakwenzayo okuthi ngicabanga azithaya isifuba ngakho uzathola ukuthi akukho abakwenzayo inhlanhla ukuthi abantu kungabe lama-body bags adodwayo abantu besifa ungababuza ukuthi uma ungathiwa sibili siseviye wathi contingency measures elilawo elingawenza ukuthi livikele umkhuhlane akulalutho so abame ukuzithaya isifuba inkosi yesikhokheleleyo lamalinda asincedayo not uhulumende
kuyini ke okufanele uhulumende akwenze
uhulumende konke angakwenza okungcono nje ngokuhlukene lalokhu akwenzayo ngoba kathesi okokuqala uma kuyikuthi sivikela i-COVID akuthi uma kungezelelwa amalanga wonke umuntu e-observe ama-COVID protocol ayikhona ukuthi kuthiwe namhlanje uye emazoni yabuye uvela ngaphandle kwelizwe kuthiwa abantu abahambe beyehlangana layo jikijingi nangu emason sese-Chirese uhlangana lo jiji lwabantu kame ukuhlanganisa abantu uma kuyikuthi isivikela iCovid. Uma kuyikuthi yena ufuna ukuhlanganisa abantu kavumele wonke umuntu.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu libikwa liqansa. Kuyona le iviki kube lodaba emaphephandabeni akwele South Africa olomunye undoda odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ethole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo. Ngesikhathi esedluleyo bakhona abadabuka eZimbabwe ababotshwa bethathela imali abezimota ezithwala imali. Kodwa amanani awethulwa nguhulumende wele South Africa atshengisa ukuba inani labokuza abasemajele akwele South Africa liyisilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 7% kuphela. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe lolu daba.
Angibonge msakazi. Iqiniso ukuthi impilo lapha eSouth Africa ayilula njengokuba umuntu nxa eseZimbabwe eyicabanga. Abantu nxa beseZimbabwe babona abantu abavelela kwele South Africa begqoke kahle mhlawumbe lamajwabu engana yacazimula bese becabanga ukuthi impilo eSouth Africa imnandi. Ayikho mnandi impilo kuleli lizwe ikakhulu ebantwini abavela ngaphandle. Akulamsebenzi, akulamali, abantu bayasuka ekhaya besiza lapha eSouth Africa umuntu ecabanga ukuthi hayi uzofuna amadlelo aluhlaza. Kodwa ekufikeni lapha umuntu athola ukuthi impilo njengokuba kade eyibona ngelihlo leli kade eyibona ngalo, kube nzima kungatholakali umsebenzi, kungatholakali lasibisi ukuthi umuntu adle. Abanye impilo baze bahlale lasemgwaqweni kungela ndawo zokuthi bahlale, baze badle lasemgonyeni yezibi. Kusukela lapho umuntu senza loba yini engamphilisa. Njalo into ebonakala seduze elula yikho ukuthi abantu bagcine beyizigebengu, abantu begcine bebamba abantu inkunzi, abantu begcine besenza izinto ezimbi kodwa ezizabasheshela ukuthi zibanikeze imali yokuthi bazame ukuphila. Okunye umuntu ufika besejoinana labantu abavele beyizigangi lapha basebemtshela ukuthi hayi lapha impilo yokuthi umuntu ayenze ukuganga lokho. Ngoba umuntu mhlawumbe sehlupheke kakhulu lempilo leya kade ecabangela sifike yangabi njengalokho kade kucabanga, ugcina esephephela kikho ubugebengu lobu. Nempela umuntu obelungile simbone siyisigebengu esikhulu kakhulu.
Manje pho nxa izizalwane zakwele South Africa zibona khona lokhu okwenzakalayo ubugebengu lokunye kunjalo okuthiwa kwenziwa ngabeZimbabwe, ngokubona kwakho ayisikho na okugcina kusenza lokho okuthiwa yi-xenophobia?
Yebo, khona msakazi kunjalo. Abantu balapha eMzantsi Afrika abayizalwane zalapha ukuzwa lokubona ukuthi ubugebengu obuningi benziwa ngabantu bokufika lapha eMzantsi Afrika kuyabenza babe lenzondo kakhulu ebantwini bokufika. Bese sesibona ke kusenzakala izinto ezinjengelezi zezonophobia, ukuhlaselwa kwabantu bokufika. Kuvele nje khona ukuba khona kwabantu bokufika elizweni laseMzantsi Afrika akusiyonto ethandwa ngabantu abangizizalwane zalapha. Pho nxa sokuphinda kusiba lokubi okwenziwa yabantu bokufika kufaka umthelelo omubi kakhulu ebudlelwaneni nobusuku obukhona phakathi kwabantu baseSouth Africa labantu bokufika. Abantu beSouth Africa bagcina belenzondo yokuthi abantu bokufika basuke emazweni nabo besiza lapha eSouth Africa bezokwenza ubugebengu, bezobatshontshela, bebabamba inkunzi, bababulale. Yebo, basuke bakhohle ukuthi la bakhona futhi labanye abangabazizwana zeSouth Africa ezikwenzayo lokho. Kodwa ilihlo labo nje lihle libheke kakhulu kula bantu bavela phandle ukuthi nxa kuthiwa bayenzwe ubugebengu kuhle kwenze inzondo yabo ebantwini bokufika ibe phezulu kakhulu.
Unkosazana Victress Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7.
Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawk liludaba lokuthi inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi isiqede ukucubungula udaba lweZimbabwe kodwa kayisoze iphathise leli lizwe ngoba lilezikwelede eziningi kakhulu. Iphephandaba le-Chronicle liludaba lokuthi iqula likahulumende izolo lifike emzini kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo e-Hillside kobulawayo. Umoyo obhubhe ngomvulo kuyona le iviki ubikwa ezangcwatshwa emathuneni e-Heroes Acre e-Harare. Okwamanje ke sikhangele zivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Cuba abikwa engene esidaladeni avimba ukutshengisela kade kuqoqwe kulelo lizwe ngabasola uhulumende. Kodwa abadabuka kwele Cuba behlala kwamanye amazwe abalisa elemelika batshengisele. Abanwela amalungelo bakwele Nigeria bancome umbiko kahulumende omumethe okumayelana logatsha lwamapholisa oluthiwa SARS olwavalwa nyakenye ngemva kokutshengisela kukaZulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani balaleli beStudio 7, linjani kuzindawo zonke bakithi la kufinyelela lukhona leli phimbo. Amagumbini amanomhlaba okhulumisayo enguSylvester Maphosa, owako Jonas ngesigaba, ngaphansi kwenduna uMasendu endaweni yasePlumtree. Ngibingelela ngikwele South Africa endaweni yaseCape Town. Ngiguquzela umphakathi wakithi wonke bakithi ukuthi njengoba izulu liqalile nje ukunasiyena emakhaya siyolima sizondlele imindeni yethu ngokudla esizenzela khona bakithi. Umhlaba esiphila kiwo sifuna abantu bazisebenzela ngezandla zabo, into zokuphiwa leza zihambi. Ngibulise bonke abantu abasemakhaya, ngibulise wonke umndeni wangakithi kwamaphosa, labo komalume eBhangale. Ngibulise bakithi, anginawo amaningi engabi kakini, ngiyabulisa kuphela. Amen.
Ngisalibona kuStudio 7 nje lonje Studio 7. Sikhala abantu bezana abangabasitshela amanga bathi lizwe liyalunga lizwe lifike lisesabe kalinje.
Amatshona amahle abantu beStudio 7. Siyabonga kakhulu ukuhlangana lani kuStudio 7. Mina ngumhlali nguTimothy Mhlanga, umhlali weGwanda lapha. Okokuqala nizabulisa bonke abaphethe isigaba sakithi kakhulu. Zabonga kakhulu sebhu kwami ubaba uNdlovu babazala futhi nganxaye. Mbonge konke lesigaba sakithi ukuthi khona singani sizibeke kahle ekukhangeleni. Into enhlupha lapha inje kusene COVID-19 la. Ngingabuza kakhulu ukuthi khona sitshatshwa nini, ungani amalanga khona kwebalwa kangani kaqedakala ukuthi khona yini esingahlatshwa ngawo. So besicela ukuthi khona sincedise lapha balime bonke weGwanda lapha, especially Sinokani iwat 19 isilimo lifanele isilimo kakhulu, isifinimo esifishane njengoba libone ukutshisa kona ngani kuyaphambili. Ilimi izilimo ezingane ziphansi ezingasuze ukuthi umumbu ngicela ukuthi lekele umumbu lingaqali sibili, umumbu vela ulifikise ngaphe. So ngiyabonga kakhulu ukuthi abalimisi balincedisa lapha lalapha, baye benze igajopo lapha lalapha. Kodwa umkhathi wakhona uyalile ngani sokutshisa futhi ukuvumbuluke kona ukutshisa i-12 le zingane siyayesaba. Kodwa ndethemba lokuthi khona abalimisi baza ngicela ngasethini izulu ukuthi bona iziphi izinimo esingaziphangisa ukuthi sizinimo ezifitshane wasilabo lapha bela kube kanti bafundisa izingadini lapha lapha nalapha. Siyabonga
Studio 7, Studio 7. Gibbs Fokamthembo, sikhuzeleni amashona please, sikhuzeleni amashona. Bekele ukuzoyimveda obulawayo, bayimvede emaplazini ngathi sefunga imveda obulawayo. Anti izulu ukuthi nge-Wednesday, Thursday benzeni lapha ku-5/7? Hayi madoda, sicela amashona isixolele mbijana ngobulawayo emathireleni. Sikhuzeleni amashona Gibbs labontungameli inkomo khona besiyekele thina ngasiya rare siyaba invetele into zabo khonale abasikele into zethu la hayi zamanini lisikhuzile abantu laba libatshela ukuthi sesikhathele ngabo yikho sisithi thina komthwakazi sifuna ukwehlukana labo lathi sibe sizothe labe bodwa hayi wesihloniphe abantu laba besihloniphe fakamthembu khumisana labo
salibonani salibonani kustudio 7 okhulumayo ngujosephat moyo siyezwa konke okukhulunywa lamaphoyisa labupha abantu be-MDCT okunye siyakubona kusenzeka kuyabe kungaso ZANU-PF kodwa ngendlela yokuthi ZANU-PF yiyo esarula kumbe ngithi esabusa ngendlela yokungafaki umthetho uqine sigcina sesithi yiyo ngoba kusuka sokufana lomuzi kamazakhela ongelamthetho siyacela ukuthi iZANU-PF ingakuyekeli khona lokhu ube yona iyakudingisisa ukuthi ipolisa lelo belithunywe mbani lize libabophe labo phugeni ngajabula i-audio lema ingafunda iZANU-PF emthethweni idonsa inyawo kuthi ma kuyinto embi begijime kakhulu ipolisa leli bekumele ukuthi liphelelwe ngumsebenzi kufana labantu abaluthayo kulabantu abaluthayo kugcine kunganithi abathunyiwe bengathunywanga kodwa ngendlela yokuthi kuyabe kungenamthetho kugcina sokuzingenela abanye bejontsha so sithi le ZANU-PF ayiqinise ma isasesikhathini kuyiyo busayo asazi ukuthi u-2023 kusiyafika u-2023 ayibi rule ngesifiso sethu nje ngendlela ehluleka ngayo besifisa ukuthi kiphume ikuyephumula kuke kubuse amanye amabandla ingarobi yona siyehlulekile straight umuzi kamazakhela ongelamthetho iZimbabwe alike lizama ukuthi lizama ukujintsha kusiyafika lesi sikhathi maybe singalizwela so lani izihlobo zakithi emaZimbabwe sithi asambeni siyevota ngobuningi sivotele la amapolitiki iZANU-PF ayivotele njengabantu ababo bombana bodwa
kule siyakhala kakhulu khona futhi ibutho lokhu elangenayo into ayihambi kahle nje ibutho naphazamisa imali yayisisebenza abantu sebesebenza hayi ngendlela esihlupheka ngakhona so kube ngaba sihlezi bhama oba selidula straight lonke sibili bandla ngeZimbabwe leli elibambileyo ngoba thina masisola asisola ibutho lodwa sisola lonke ibandla leZANU-PF siyalisola lonke malinje lokhe kwahamba ubaba omgabe into zonke nje akulanto ihamba kahle umgabe nje betshaya indiva nje kuzwakale nje bekukhuluma kuzwakale nje kodwa-ke manje nje ngathi kufaka umntwana nje esihlalweni
siyakhala kakhulu imisebenzi ayisekho na i-South Africa umhlaba uphelile kodwa nje imali igcwele nje eZimbabwe lapho ukuthi nje into nje imiswe kahle kwazi ukuzodinga ekhaya awubakithi shuwa nina abakithi
livuka njani sakazi omuhle kustudio 7 labalaleli ye hhayi ngithi ngiphawule ngale ndoda abantu ngikhaliphani phukeni ethi abantu bafuna ukuyivulala hhayi kusokala badala ukuthi vele i-MDCT idlale ZANU-PF uyamuzwa nje maye phawula kanti umehluko wamapholisa leZANU-PF kuphi mayena ezasitshela singabantu ethi yena kafuna ukugcola iZANU-PF ufuna ukugcola ubani ngoba amapholisa akhontrolwa iZANU-PF hayi ophukeni mani bengayenzi kanje laba bantu mani kabame nje eceleni nje bengabi bekhohlisa abantu ngentinyekho ngoba vele kusobala ukuthi ayikho into abazasenzela yona singabantu baseZimbabwe ngoba vele bayizame kusegcakeni nje amaqembu azama ukuthi alwela abantu nje i-MRP lelele MDC Alliance lele lezaphu izibe ngcono hayi bona beyi-MDCT nje hayi abazame nje ukuba eceleni nje hayi ngiyabonga nthe ngidlulise lokho nje ukuthi angathi yena ade befuna ukubulala akula muntu efuna ukubulala nje hayi ke yikho lento eyikhulumayo nje uyizalo nje ngokwayo nje into zabaqhila lezi ngiyabonga
ngibuye ngicele futhi lapha ku-Studio 7 ontungamili nabo-gifted bengingathanda nami uma kuphawulwa lana kuma-video call lana ku-Facebook nokuhlala kakhulu mamele abantu bekhuluma laphana nabakubizwana nabamaqembu bengingathanda nje ukuthi na uma kuvumakala kwenendlela singena ngayo nathi siphawule singazi ukuthi kona kungenwa kanjani kodwa besingathanda ukuthi nibe nendlela nathi nisazise ngoba ngeke singene sonke vele kodwa bengithanda ukuthi ngeke ngingene ngembhekane ngifuna ukubuza kakhulu umqembu elibusayo nakula amanye aphikisayo ukuthi sike sibuze nje ukuthi kahle kahle yini into abayibonayo eyenzakalayo engayenza ukuthi sibe silokho sibona kona izano iqembu kufanele libuse liye phambili kakhulu njalo abanye abathi kune-democracy kodwa uma uthi uyabheka iZANU PF ayinayo i-democracy ngoba into efuna ukuyibuza ukuthi kungani kuthiwa iZimbabwe kune-democracy kodwa but upresident ubusa 40 years engaphumanga esihlalweni waye bengakopi kubobotswana South Africa omakhelwane amanye amazwe athuthukayo ngokuthi uma befaka opresident it's only first term ne second term kube ne-term ezimbili uphume kungena omunye ukuze amathuba omsebenzi avuleleke kuwonke umuntu so befuna ukubuza leyo nto kakhulu ukuthi kungani bona bephushele ukuthi ama-president angene engaphumi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seFlorida siqhubeka sikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Lesi sigaba sibe labantu abedlula ikhulu lamashumi amane 147 ababhubhe ngempelasonto. Esilandelayo kumanani la isigaba seCalifornia esilabantu abedlula ikhulu lamashumi amabili 125 ababhubhileyo. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York khona okulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababhubhileyo ngempelasonto. Umnumzana Busani Ntini.
Hayi, umhumo we-coronavirus we-pandemic kulobubelo emelika. Siyazi ukuthi nxa sithangela imelika jikelele, ungakhangela ama-cases amatsha ngelanga ngelanga, sokusale 61,000. Abantu ababhubhayo ngelanga ngelanga ku-average ku-464 ngelanga lengelanga. Abantu abasesibhedlela kule about 41,000 abaku ICU abagula kakhulu ngama 11,000 nxa kubuya kweze vaccination kwele Melika jikelele on average I think there is 59% abantu aba fully vaccinated then leyinye i 10 to 12% esiyaphiwa injection eyodwa. So hayi abantu baqhubeka lokho bevaccinate njalo ungathenazela abagulayo abaningi ilaba abangatholi injection ye coronavirus. New York State jikelele ama cases amatsha asekuma 5000 ngelanga, abantu ababhubhayo i 15 ngelanga, njalo abantu abavaccinated e New York ngama 68% fully vaccinated. Lokho kwenziwa ukuthi ama companies amaningi eNew York athatha umthetho wafaka iFederal Government ukuthi abantu emsebenzini kumele bebe fully vaccinated nabaphenduka emsebenzini. So yikho kubangela ukuthi kukhanya eNew York abantu abaningi bakhuthala ukuthi behambe bethola injection yonke.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuqhelelana yini endaweni ezihlangana abanengi.
Uma sibheka indaba yamamask eNew York State, abantu abafully vaccinated kungani bona abale freedom mbijana ekuthini kumele begqoke amamaski ngapi? Ikakhulu ngakhayela emsebenzini eminingi eNew York State. Nxa ufully vaccinated wasayina iform usitsho ukuthi ufully vaccinated ungasebenza ungalayo imask kodwa kumele uyenze i-social distancing. But labo abangavaccinatanga kumele begqoke imask zonke isikhathi nxa besemsebenzini. Njalo ezindaweni eziningi-ningi ku-public you know, space emajimu kumbe ezitolo emabha la ku public transportation ezibhedlela langaphi langaphi wonke umuntu isikhathi esiningi kumele ugqoke imask. Kodwa njengoba ngishilo abafully vaccinated kwesi sikhathi ngathi wabona imithetho yakhona.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.